Siyabonga Chris Lo Sandra siyalamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 12 uNhlangula 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kwabe befuna ukuthi sibotshwe nge-criminal defamation. So manje nxa sizakhishwa umthetho lowo emabhukwini yethu omthetho, hhayi siyaqhelisa kakhulu. Angazi umatanira angakhulumilayo kodwa nithemba layo uqhelezile.
Umthethwandaba we-Constitutional Court unquma ukuthi isigaba esisetshenziswa ukuhlukuluza intathelindaba ese-criminal defamation kasikho emthethweni ngakho kumele sesulwe.
Ngiyathaba ukuthi kule conference enjalo ekhuluma nge-convention yabantu ababhokezileyo. Bona ngazani kuzavula amehlo kuhulumende wethu ukuthi abone ukuthi singabantu abakwanisa ukuzenzela.
Kwenziwa umhlangano wokuhlaziya indlelo ezingenziwa ezingenzelwa abaphila lobugoga khonapha eNew York eMelika ongena izizalwane zeZimbabwe ezimbalwa. Usuqalisile umncintiswano womdlalo wenguqu wenkwezo yamazwe omhlaba ye-2014 World Cup walonyaka usungulwa ngumdlalo phakathi weBrazil neCroatia namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umthethwandaba we-Constitutional Court lamuhla unqume ukuthi umugqa osetshenziswa ukuhlukuluza intatheli zindaba we-criminal defamation awukho emthethweni ngakho kumele wesulwe. Leli dale lithule isinqumo lesi kudaba lwentatheli zindaba ezimbili ezike zasebenzela iphephandaba le-The Standard uNevanji Matanire loNqaba Machazi bona ababotshwe ngo-2012 besetheswa icala lokuhlambaza uMnumzana Monyarazi Kereke ekulobeni udaba lwenkampani yakhe ye-Green Card Medical Aid Society. Icala le-criminal defamation litholakala phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Idale le-Constitutional Court lithi icala lokungcolisa umuntu ngenjongo yokulimaza isimo sakhe kumele lesulwe ngoba lisephula isisekelo sombuso welizwe. Lilaye njalo umphathintambo wezemthetho uMnumzana Emerson Mnangagwa ukuthi nxa engavumelani lesinqumo lesi kumele atsho ngokuphangisa njalo aze emthethwandaba lezizathu zakhe. Siqoqelo Mnumzana Machazi yena oseqhuba izifundo zakhe kweleBhilithani saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokwesulwa kwecala labo.
Ngilokuthokoza kakhulu, ngithokozela mina lo editor umhleli wephepha uMadanire ngoba hey bese sisithi isikhathi sithwele nzima ucabanga ukuthi ngelinye ilanga uzobizwa court silele emajele singene court sithathelwe ama-passport ngoba bebefuna ukuthi sibotshwe nge-criminal defamation. So manje nxa sizakhishwa umthetho lowo emabhukwini yethu omthetho, hhayi siyaqhelisa kakhulu. Angazi uMadanire angakhulumilayo kodwa nithemba layo uqhelisile.
Kulandela ukubotshwa kwakho lo Madanire ngaleso sikhathi ungathi lalisebenza likhululekile kumbe kwaso kulokwesaba?
Angazuthi ngakubeka ngethini ngesintu kodwa ngesilungu bathi self-censorship, ukuthi lawe ungabhali ulutho ungalobi kumbe even ngesikhathi usaqala ukucabanga udaba ongaluloba uqala uzibuza ukuthi kathesi unganyathela amazwane kabani, lawo ngamazwane kabani owanyathelayo, njalo uzibuza ukuthi nganyathela amazwane omuntu lowo kambe shuwa engangigweba ngani ulamandla angakanani ukuthi angambophisa njalo ngasebenzisa umthetho ukuthi engivalele ekhantolo. Ngakho bekungasasebenze ma umthetho lowo ungasekho kuyangijabulisa kakhulu ngoba inde indlela kodwa sokule ndawo lapho esingaqala khona ukuthi hayi sesikhululekile ngale ngebandla elingaka noma singakhululeki okugcweleyo kodwa kuyakhanya ukuthi hayi kuyasebenzeka kusiya phambili.
Siyazo kwamanje uqhuba izifundo khona ngapho e-UK ngokukhitshwa kwalomthetho nxa umphathi intambo wezemithetho engasaphikisanga ukhangela ukubuyela yini Zimbabwe uyesebenza njengentatheli zindaba ungasekho lomthetho?
Sokulesikhathi ngiyekho eZimbabwe nxa ngicabanga ukubuyela eZimbabwe ngizwa ngikukhangelela ngiyenzayo iyaphambili ngikakhangela okomsebenzi kodwa ngasikhayela okomsebenzi kunzima ukuthi ngithi ngiyathokozela ukhijwa kwe-criminal defamation ngingathokoza namuhla kodwa esesemningi imithetho okumele siyicabangele eyenza ukuthi intathele izindaba zingasebenzi kuhle kumbe zingasebenzi okugcweleyo
umnumzana Nqaba Machazi ngenye intathele izindaba ezisetheswa icala lokungcolisa umnumzana Mnyaratsi Kereke ngenjongo yokulimaza isimo sakhe woxoxelwe ntungameli Inkomo we-Studio 7 esebhilithani Ngolomhlangano ohlaziya inhlelo ezingenzelwa abagogekileyo khonapha eMelika edolobheni le-New York lapho okulezi zalwane zeZimbabwe ezimbala lwanjalo kubuthene abantu abavela emazweni omhlaba abangaba likhulu lamachumi amane i-140. Iningi labaphila lobugoga babikwa behlala emazweni asathuthukayo lapho abathwele nzima ngokungananzwa nguZulu. UGibbs Dube Studio 7 uxoxela unkosikazi Rejoice Timire owenhlanganiso yabakhangelane labesifazane abaphila lobugoga e-Disabled Women Support Organization othi iningi labo lithwele nzima ngenxa yesimo sabo.
Ngiyathaba ukuthi kule conference enjalo ekhuluma le-convention yabantu abagogekileyo. Kona ngazani kuzavula amehlo kuhulumende wethu ukuthi abone ukuthi singabantu abakwanisa ukuzenzela ukwenzela ukuthi laye asivuleli ukuthi sibe lathi sisebenza ma-industry langathila lapho enindawo lapho usetshenzwa khona. Iniwe lathi i-stake even lakumabhizinisi.
Ye nxa usukhangela konokho umhlangano khona ube sibona lokuthi okwenzakala kade eZimbabwe kambe ungathini bangenza kakhulu yini konokho elikucabangela ukuthi bangakwenza
njengoba sebasayine i-convention eyabantu abagogekileyo lokhu kunganceda ukuthi njengoba sebayisayine babe beseyifaka kulokhekhe eZimbabwe njengoba sesinesisekelo esithe seZimbabwe kungakuyeda okungaba harmonize i-convention le constitution ungahambelana ngone ungasebenza kakhulu
mase sikhangela ke isisekelo sombuso welizwe kwele Zimbabwe kambe ubona zani bangakwenza khona ukuthi kugcine kuhambelana lezi nqumo ezathathwa khona lapha emhlanganweni
umbona ungayenzakala ngenxa yokuthi khathesi ilobuzeni ama-acts wonke ade ekhona eZimbabwe ukona lekhakalisa ukuthi bakhangele ukuthi bangakubambanisa ukuthi kuhambelane lalokho okusesisekelweni sembuso lesefitha yikho lalokho okwe-convention bebona ukuthi baza kufaka phakathi nabo kulokhu izinto ukuthi kubambane lesisekelo sombuso
ye mase sikhangeleke khonokhu elingani lihlangana lakho nsuku zonke ubona ngazani-ke okuhlupha kakhulu yini nxa sikhangele eleZimbabwe
singakhangela ezikolweni ubona ukuthi eZimbabwe kuthiwa thina mainstreaming ukuthi abantwana abagogekileyo kufuze bafunde labantwana abangalaba abangagogekanga kodwa ngase sibuya elokhuzeni ku-reality ufica ukuthi akwenzakali kangako ezikolo eziningi
Unkosikazi Rejoice Timire ngowenhlanganiso ekhangelane labesifazana abaphila lobugoga e-Disabled Women Support Organization obekhuluma loGibbs Dube Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abantu abahlala esigabeni sakwaMasendu ePlumtree bathi basele bethithibele izolo ngemva kokuba ezinye izigilamkhuba zilomathise omunye umuzi ngomlilo zadubula abantu ababili kulowo muzi. Oyedwa wabhubha kwathi omunye wathwalelwa esibhedlela. Amapholisa abikwa asathungatha umzila wezigilamkhuba lezi zona ezinakanelwa ukuthi bezihamba ngemota. Akukazakali ukuthi bezihloseni lokuthi zingaba izihlobo zalimuli na kumbe hatshi. Sixoxele omunye wezakhamizi zakwaMasendu umnumzana Freeman Dube wasichasisela ngesehlakalo lesi.
ukufika abantu around 12 sokufika ku 1 ebusuku wafika lapha bangaziwayo abachata ngelokuthi bekhamba ngezimoto bangena emizini lapha kade kulo mama elelindini yedwa labantwana bonke bebengiseze phakathi so walayithi izinto ezimbili azaziyo ukuthi nxa ngingabaswela kuleyo ngingabathola kuleyo zonke zona ezo zombili zalumatha umlilo wasedubula ke phandle usisi lo omncane okade lo mama uthethi uyazama ukuphuma lapho ebambe umntwana wakhe ebhijili wakhe wahle wafa umama laye lokhu ezama ukuthisa abantwana ngezikhalo ezize khonapho ebalekele umlilo nalowo nxa esephuma yena laye yadijulwa then yena kafanga-ke suke wathatha wahanjiswa komasingi badlulela phambili komunye umuzi futhi eyisihloko salapho bafika babothatha iwaya balokuthi nxa bebathisela phakathi bangaphumi bakushisa indlu khanye bebethisa ngepetroli baphuma-ke laba abantu ngokuthi indlu yabo ayiqinanga kangako bawisa imduli ukuthi baphume ukufila kwabo labana sebebalekile sebehambile bangena ezimotweni.
Imulile Dube, ukhona umuntu engaba icabana laye yini ongaba enze lokho?
Bona bemuli kangakafika batholi kahle abantwana ngikhona befika namhlanje basendleleni nje bayekhaya ukuthi bakwanise ukuyabeka lelo dubo ngakho-ke afika abilo wemuli kahle osikhona ongasitela ngoba lo mama lamika zomuzi elekho esesibhedlela ongasitela nje ukuthi balokuxabana yini njengebuli kumbe bacabangela bani.
Umnumzana Freeman Dube isakhamuzi sakwamasendo ePlumtree ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7. Izisebenzi zikahulumende zithi kazilaqiniso lokuthi insuku zokuthola iholo ezintsha zizalandelwa nguhulumende yena ekhanya engalamali. Izisebenzi ezikhulumele Studio 7 zithi akumangalisi ukuthi abakubutho bazahola phakathi kwamaviki amabili akuqala nyanga zonke kuthi ke ababalisi bahole kunsukwana ezilandelayo. Zithi lokhu kwenziwa yikuba abakubutho besatshelwa ukuthi bengavukela uhulumende. Umnumzana Sifiso Ndlovu, umqondiso weZimbabwe Teachers Association, utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi babukele ukuthi kozalwa nkomoni.
Uhulumende usephendula izikhalazo efike sazifaka ngaphambili ukuthi ukuhlala singazi ukuthi sihola nini nokuthi imali yakhona izabuya kwenza ukuthi singaze sama kuhle ngasembilini yethu. Kanti njalo lalabo abasikhandileyo abasiboleka izimali bahamba lasethemba. Lokho bezokwenza ukuthi umuntu wonke aze athemba layo uhulumende ngokwakhe. Kodwa ngokuqamba athi ukuthi amalanga asewafakile yina, usevuma ukuthi imali yakhe kayeneli ukuthi iholiswe ngamisa isikhathi. Ngakho ifanele ukuthi iye ngesikhathi esithile. Usefundile ngenyanga ezedluliyeyo ukuthi imali yakhe iqonisela njani esikhwameni ukuze enelise iy'hlupho zakhe anazo wamanje. Lokuthi ubona kuyinto eza kwenza ukuthi ilethe ithemba, njalo ilethe ukuthi abantu bazi elakusasa labo ukuthi libi kanjani.
Ye, kodwa libona ngazani uhulumende uzakwenza njani khonapho?
Ngesi kunanzelelayo ukuthi sizahlala siqaphele sikhangele ukuthi uhulumende yena uzakwenza kube yikoto nalokho kumbe lokhu kulizaba nje kuphela. Nxa kuzaba lizaba kuzakwenzisa ukuthi kasisenakumthemba ngitsho nanini uhulumende. Kodwa nxa iza kuma eqotho kulokho kuzakwenza ukuthi abantu babe lethemba. Njalo uma kwesimo semali esimanjunju naso sibonakale ziphila zinono.
Lo ngumnumzana Sifiso Ndlovu, umqondisi wezimtha obekhuluma leStudio 7. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Roderick Fayayo, umqondisi weBulawayo Progressive Residents Association, yena othi amalanga abekwe ngohulumende aveza sobala ukuthi ilizwe kalila mali yokuholisa izisebenzi.
So sokusenzakala kathi ukuthi kathi singemali encane abalayo, yikho phela ubona sasosibhadala sebathi okay sekhulile ngapha badinga imali yakhona leyo. So ngemali encane abalayo sebezama ukuthi bebhadale bejeke futhi baqakathekise obani. So ubona amasosha iwaqakathekileyo ngoba yiwo abancedisayo nxasokuseketweni. Amatisha lawo ayikala ndaba lawo nxa ukuthi wonke umuntu engaba ngokuthibengasuka sekhonsa ukuba sosha sisaka abanye. So yikho sibaholisa yiloba yisiphi isikhathi esisifundayo. So kuthengisa njengesizwe ukuthi kuyini esikuqakathekisayo, kuyini esingakuqakathekisiyo. So siqakathekisa amasosha, kasiqakathekisi matisha.
Ye, kodwa kukhanya sobala ukuthi amatitsha abethola ke iholo khonapho mhla ka 18-19 kusiya ku 21 bebehola khonapho mhla ka 15-16 kodwa ke nxa sisijula ke kulokho ke nomzana Fayayo kambe ungathi vele okuhlasele kuhulumende kuyini
so kuthe ngemva kokutshontsha kwakukhetho mhla ka 31 July abantu bathi mana ke sifone ukuthi utendeni abantu bamankampa lawo bakhumbula ukuthi hayi kanje mina laphana ngayengahluthulela impake zami ngento zokuthi i-price control hayi so angeke ngaloke ngilethe imali yami lapha ama-investors lawo ngenxa ye-digitalization policy yabo leyo yokuthi bayathethela abantu bazayebesebenze lawo futhi sethi hayi mana sini abantu lawo futhi abale mali zabo esemabhanga bathi bona bayesaba ukuthi iloba yisiphi isikhathi imali zabo zingatha so bazigcinile esendlini so akulamali ngitsho uhulumende sesizwe nokuthi ebambe ngaphi
Lo ngumnumzana Roderick Fayayo umqondisi wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Amalunga edale le cabinet yokulingisa ele MDCT lamuhla ahlangene eHarare ecubungula indaba ezimqoka elizweni ezimbalwa ezivalisa umumo wezomnotho okusilela kwemsebenzi lokunye. Ukunjalo nje abasakhulayo bebandlaleli bathi sebeqalisile ukulungiselela umkhosi wokunanza ilanga le Day of the African Child ngomgqibelo phansi kwesihloko esithi Demanding Accessible Affordable Quality Education and Equal Opportunities. Leli langa linanzwa ngamazwe ambalwa ezwekazi le-Afrika ekhumbula ilanga likaNhlangula ziku-16 ngomnyaka ka-1976 lapho uhulumende wabahuquluzi benotho owabulala ikhulu labasakhulayo besola ukusetshenziswa kwelimi lwesi-Afrikaans e-South Africa. Amalunga ecelele MDCT abazithi i-Renewal Team labo bathi baza kuba lo mkhosi wokunanza leli langa. UChris Gando Studio 7 uxoxe lelunga laleli bandla umnumzana Bekithemba Nyathi.
Njengebandla le-MDC team siza kwenza ama-commemorations e-16 sikhangele kakhulu ku-team okuthiwa towards the renewed youth movement. Inhloso yethu sikhangele kakhulu kubana njengabantu ngoba nakuyithi thina i-core ye-struggle seZimbabwe kufuze sicabangisise nge-struggle seZimbabwe esesidonse for 15 years esidonse for 15 years zama usilisa lezana ukuthi kodwa ungaphuma impumela esihambelana lathi. So senza ke inhlelo lezi zakwenza one Harare senza one koBulawayo under a theme okuthiwa yona towards the renewed youth movement sisitsho sikhuluma ngokuthi akube le change of approach entweni zonke esizenzayo kasifuna ukuthi silwe lezanu sisebenzisa ama-apparatus avela afana lezanu yithi yinto okuthiwa i-renewal naleyo idiko ukuthi that's why sirana ngayo naleyo i-topic
manje pho njengoba kulo kungezwani kubandla lenu libona ungani kuzaphumelela yini ukuthi kube lo mkhankaso nalo
ngile ukuthi lohlelo le njongo yohlelo ye program le injongo esihamba ngayo thina ukuthi kusiya sikhuluma ngokuthi odanga bazaba yi core center yoku struggle zoseZimbabwe andinjalo ke ontanga yibo abadebe ku receiving end ye brutality yezano PF andinjalo yibo abafektwe kakhulu ngoba nasikhuluma konje ontanga abasebenzi ontanga gabala bahlupheka sebephambanisekile kwi-future lakwimpilweni zabo so injongo yiyo e-critical okunye lokho ukuthi kuleyo ngxabano lani asonto eqakathekileyo kithi
likhangelele ukuthi kuzabe kulabantu abaningini emkhankasweni wenu lo
ya sikhangele ukuthi ama-youth azaresponda positively abuye ngobuningi bawo ngobana bangento e-affecta bona njalo sikhuluma ngokuthi madoda nanti uhlelo soludonsile 15 years asonsikhathi esifitshane.
Lo ngumnumzana Bekithemba Nyathi ilunga le-MDCT Renewal Team obekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Ulelunga le-MDCT elibotshwe lamuhla lisethiswa umlando wokuzama ukutshisa isigodlo saleli bandla ese-Harvest House eHarare ngenyanga edluleyo. Amapholisa abophe umnumzana Leonard Dendera obikwa ekucelela leli bandla elisekela umbono wokuthi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai kumele achiye isikhundla. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Charity Charamba uthi umnumzana Tendela uthethwe ukuze ayebuzisiswa kulandela ukumangalelwa kwakhe ngabohlangothi lwezomvikela iHarvest House ngoba ebonakale efuna ukulomathisa umlilo ngebhomba lephetulo. Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ukuqala komncintiswano wenguqu wamazwe omhlaba owe 2014 World Cup ePaulo kwele Brazil. Thumelani text message kunombolo isithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Studio 7 ithanda ukuzwa imbono yenu ngenhlelo zethu. Liyazikhwabitha na? Yikuphi elifuna ukuzwa kuphuma emoyeni? Thumelani i-text message WhatsApp loba i-email ku studio7@voanews.com. Loba ukusithinta ecingweni kunombolo ezithi 1-202-205-9942. Ngizaphinda njalo. 202-205-9942. Likhethe u-extension 11. Lichiye imbiko lemicabango yenu khonapho ukuze siyidlale emoyeni.
Inengi labantu elizweni liyakhonona ngenyathelo elitsha elenkampani yezesa elokucitsha amagetsi okwamahola amaningi elanga. Lisithi amagetsi la alayithwa ebusuku abantu sebelele okungabancediyo ngoba nxa sebevuka abe esecitshiwe. Inkampani yezesa isanda ukwethula uluhlu olutshengisa ukuthi izabe icitsha amagetsi kwezinye indawo okwamahola edlula alitshumi ngelanga. Njalo ikhuthaza abantu ukuthi belondoloze amandla kagetsi. Izesa ithi ayisoze icitshele amagetsi izibhedlela ezinkulu kanye lemitshina yokuhlanza amanzi. Ukuze sihlaziye okwenzakala ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe ngalolu daba, sixoxe lomnumzana Colette Ndlovu, ukhansela weCountry Park edolobheni lakoBulawayo. Endawonye lomnumzana Mavela Sikhumalo, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eChitungwiza Residence Trust, onguye osungula lingxoxo.
Acitsha amagetsi the whole day, kumbe abuye abantu vele sebelele. Akhambe futhi ekusenseni singavuki, sisalele. Kuthi kuthi asawaboni amagetsi lawo.
Kulo hlupho olufanayo koBulawayo Council.
Yeah, apho ngucitshwa nje mathana. Okuthi mangalisayo ke ukuthi empilweni kazange sikubone thini ukuthi amagetsi ayacitshwa ngo-10 ebusuku. Thase icitsha ngo-10 ebusuku, yizikhathi zokuthi abantu babe ngasapheki, kodwa isikhathi lapho amagetsi ahamba khona. Athi njalo nxa uthi uyavuka ngo-4 o'clock ekuseni abe ngasekho.
Chitungwiza, ukucitshwa kwamagetsi kwehluke ngani kulalokhuyana kwakuvele kukhona?
Kwesinye isikhathi sasisenza amalanga kumbe angaba amabili kumbe amathathu. Silawo amagetsi kumbe apho ngicitshwa okuyisikhathana okuncane, kodwa hhayi kathesi vele amagetsi kasisawaboni. Mina endlini lapha engihlala khona endlini yami sendlamalanga amabili kumbe amathathu, ngifika engekho amagetsi ngize ngiyolala amagetsi engabuyi. Uthi usuvuka kumbe uphephuka ebusuku ubona ama-light se-on sebuyile amagetsi, uzothi usuvuka ekuseni abantwana sebelungisa ukuthi sebefuna ukuya esikolo, amagetsi kasekho, sehambile. Kuthi ukuthi vele umehluko lowo umehluko omkhulu and sokusimangalisa njengesihlali ngapha esidumisa. Noma thina esikwaziyo amagetsi akhona ukuze impilo yabantu ibe ngcono, bathole i-lighting, bathole okokubonisa emnyameni, njalo bathole amandla ukuthi bapheke, bayenze le minye imisebenzi ebefuna ukuthi bayenze. Kodwa hhayi, lokhu kakusekho lokhu. Njalo sokusithi kathesi laba abathengisa inkuni sebehle bakhweza intengo zenkuni, nalabo abathengisa amagasi lawa kulabanye abasebenzisa amagasi sebefuna labo ukuthi bakhweze intengo yegasi. Kuthi ukuthi vele abantu ngapha sebehlupheka and abantu abaningi babe badalile kudala amagetsi abo, bethenga amagetsi abo kuzesa. Kuthi ukuthi sekuludubo lokuhlukuluzwa okukhulu.
Ingqobe isikuwe mnumzana Ndlovu.
Sasikwazi ukuqala kwakuthiwa kule-load shedding. Sasikwazi ukuthi ngesikhathi esinje amagetsi abe ngekho, ngesikhathi esinje abe sekhona la ulungiselele. Okwakathesi ayacitsha nje mahlayana, la ungakwazi lokuthi sokusenzakalani. and athatha isikhathi eside sokuaffecta abantu njalo indawo eziningi kakusenankuni zokuthi abantu bakwanise ukuthi bazidingele inkuni egangeni eliseduzane inkuni kazisatholakali i-cost yakhona sisiba too much okukhona ukuthi thina sabona befaka ama-prepaid meter lawa sacabanga ukuthi engxenye amagetsi sezaba khona isikhathi sonke ngoba nxa uwathengile kufuze ukuthi uwasebenzise kodwa-ke sokusiba worse than laphana ngesikhathi lesiya so zoku-affecta izakhamizi kakhulu
Mnumzana Khumalo ngaphambilini kwalingxoxo uke wathi ukucitshwa kwamagetsi mahlayana lokhu kungaphambanisa umdlalo we-World Cup ozayo ungasichathisela ukuthi uthini ngalolu daba
uyabona lapha le ndubo lezo ezikhona lapha elizweni kufuze abantu bathole isikhathi sokuze baphumule bethaba bakhohlwe lokho okubahluphayo lezinye iy'nkinga abahlangana lazo so kathesi abanye abantu abaningi lapha eZimbabwe bayathakazelela kakhulu ukuze bathole isikhathi sokubona umdlalo we-World Cup lo qalisa namhlanje eBrazil kodwa vele kathesi sesihlupheka abantu bayahlupheka abaningi kade sibabona begijima besiyobhadala ama-DSTV besiyobhadala ukuze bakwanise ukuthi babone amabhora la
abantu bona belokhu bebhadala indleko zabo kuzesa ukwenzela ukuthi layo inkampani le yenelise ukuqhubela phambili umsebenzi wayo
laba abalama-prepaid kade sebethengile amadetsi abo kodwa vele kade sekufuze badinge enye imali yokuze bathenge inkuni igasi badinge enye imali kutho ukuthi sekubaphambanisa vele abantu kuplanini yabo lasempileni yabo
Mnumzana Ndlovu kwenzakalani kobulawayo
uhlupho yikuthi kathesi besingekabi kwazi ukuthi amagesi la azakhontinywa kunje kuze kufike isigaba soneso sokuthi i-World Cup ikhalise belokhu esithi engxenye kulokhu kukhona abakulungisayo ngoba bazange ba-apologize kasikwazi lokuthi kwenzakalani kuphongucitshwa nje so kathesi kuzaba nzima lokuthi ibhola leli abantu balilandelele babone ukuthi kuvelekuhambenjani kuyaba-affecta sibili abantu ngoba akula muntu engaelungisebenza wathenga yona i-generator
leyo bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Colette Ndlovu ukhansela we-Country Park kobulawayo endaweni lo mnumzana Marvelous Khumalo umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi e-H Thungweza Residence Trust bebekhuluma ecingweni le-Studio 7 Put your flags up in the sky, look in the sky. Chocolate world. And when we're on the side, Kwezemidlalo lamhlanje isize yafika inyanga ebikhangelelwe ngabalandeli bomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele yiyo phela inyanga yomncintiswano womdlalo wenguqu wenkezo ye-2014 World Cup edlalelwa kwele Brazil lonyaka. Lamhlanje umdlalo ongumqalisiziba ngophakathi kwayo iBrazil leCroatia. Njengoba sike satsho ngaphambilini okudanisa abalandeli benguqu abaningi kusilela kwamandla kagetsi eZimbabwe okungabangela ukuthi abanye bengenelisi ukubukela imidlalo le. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomlandeli wenguqu uEzra Chisa Sibanda othi badanile abaningi ngokucitshwa kwamandla kagetsi zesa.
I-World Cup yeBrazil ke kanti abantu bani bebeyilindile nebajabule kakhulu ngakuthela bedrobheni lobuzi omkhulu wakobulawayo hhayi sokugcila abantu balungiselele abanye sibona bethenga izinyama abantu babesosa bemelele ukuthi bayibuke ebusuku kungakhohlwa ukuthi abangase-afrika sebusebusuku ngakutheni ebusuku so abantu bayilinda ngakho abaningi bangena emadolobheni laba emabhawa langaphi ngaphi kutho ubana lesi sikhathi lalawa amabhawa zake bathole inzuzo kancane
Siyabona ukubana kulo dubo lokusilela kwamagetsi akusoze na kuphambanise abanengi ababefuna ukubukela imidlalo.
Vele ke into ke ikhalelwa abantu bonke abanye bayakhala ngoba bathu zisa ke sehamba ke ama-16 hours engekho ke balokhu kuthiwa yi-load shedding. Abaningi bayakhala kukanti bona abaningi besiyahaya lokhu kuthiwa ngama-generator balokwazi abalama adakodas ezindlini bayakhala bathi ntamawo soze balibona ibhora bayakwazi ukuthi vele ize siyaqhuma.
Abantu bakhanya basekela aphi amaqembu awe-Afrika kuphela na kumbe akhona amanye abasekelayo angaso e-Afrika
kanti abantu abaningi kuzwekazi le-Afrika nalapha kobulawayo kakhulu basekela ke amazwe e-Afrika ikakhulu abaningi babekhangelela iGhana ngoba-ke liyakhumbula i-World Cup ye-2010 yayenzeka kahle kakhulu nabanye bafika ke i-Ivory Coast sehluleka ukuthi-ke iyenze kuhle nxa isemdlalweni omkhulu lo-ke omhlaba wonke njalo-ke bakhangelela ukuthi-ke mhlawumbe iCameroon siyayazi ukuthi vele iyayihluphe kodwa-ke ungakhohlwa ukuthi abaningi babukela-ke i-Premiership bathi bathanda ukubona-ke i-England-ke inqoba